Kuchuti velesu ukhambelana lembele yakho nezanu-PF ngoba nxa yena upresident waye khulume wathi yena nxa bethengiselwe kwemthethweni abantu bayavunyezwa sokuza kwethusa ukuthi kungathi kungani idale beqala libalisa kungathi amapholisa ebalisa ngoba umthetho vele sizaguqulwa vele besithi fona umthetho wakhona ozaguqulwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhulume okusekugcekeni so sokutshengisela vele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wisisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla lezanu-PF.
Lelo liqiniso ngoba mina ngithe ngimi khonaphana sime nje labantu ngilo council wami ngimtshena sithi laba bagqoke i-uniform le siyibona le ngaso mapholisa angathi ngamasoja bebezimele nje kuhle kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebivelela phecheya ngahle ngathi mina igroup leyana ehamba ngezimota lezana yiyo ebamba ukutshaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye kutho okutshengisela ukuthi i-command system sibile kwizanu-PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni kumbe amasojeni abavele bengabantu bakomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele ukuthi ngoba isikhathi eside abantu behlezi phansi bezihlabelela kungenzele lutho kwasokuthi phutsha nje abanye sebezotshaya kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kulokuphikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.